Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni emthwakazi ngolwesithathu mhlaka 29 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu lambili 32 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Amapolisa athi uZulu kumele achiyane lokugcina imali enengi ezindlini kulandela ukubanjwa inkunzi komunye usomabhizimusi olahlekelwe $45,000. Ibandla leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emolini kaArchbishop Desmond Tutu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu lambili 32 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2099 belo mkhuhlane lo. Inani lasebebhubhile likhwelela yaku 4940. Abaphethwe yilo mkhuhlane sikhuluma nje bangu 32645. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 1855, kuthi abahlatshwe esibili bangu 2048. Amapolisa asexwayise uZulu kanye labo somabhizimusi ukuthi bengaze bagcina imali enengi ezindlini kulandela ukubanjwa inkunzi komunye usomabhizimusi weHarare othathelwe $45,000 emoteni ngovulo. Amapolisa athi usomabhizimusi lo wakhonjelwa ngompopo izigebengu eserobhodini zasezimhudula zamjikela phandle kwemota zahluthuna imali izanyamalala. Ubugebengu obunje lobo kugqekeza ezindlini sobubhahile kakhulu kulezi nsuku. Inengi lithi okudanisayo yikuthi amasotsha amele avikele umphakathi lawo alesandla kuzehlakalo lesi. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Kuyinto embi kakhulu ukuthi abantu besebenzeka nzima balahlekelwe izimali zabo. Imali enganga leyo 45,000 noma $10 noma $1,000 nxa ngabe uyisebenzile ngendlela yebhizinisi kumbe ngendlela thile wayihlanganisa, imali yokusebenzela wena yokuthuthukisa wena yokuthuthukisa umphakathi yokuthuthukisa abantu bakho, hayi yokuthi ilandwe endlini izokwebiwa ngabantu, kuyinto embi kakhulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu badinge indlela ezinhle ezokuvikela imali zabo, kungazakali ukuthi kambe imali engako ikhona inendlini ingavezwa, bangayi ku Facebook la kubo WhatsApp lapho abaxoxa khona ngezimali ezinengangaka beveza le notho yokuthi ikhona ngekhaya, kuyabangela ubusela lokho. Ngakho ke kuyaqakatheka kakhulu ukuthi abantu bavikele lokho abakusebenze kanzima ngokuphatha ngendlela efihlakileyo.
Isingathi abantu bagcina izimali ezindlini ngokuthanda yini Ncube, nxa sikhangela osokuke kwenzakala kuzimali zabantu ebezigcinwe emabhanga.
Vele ngeke ukukhuthaza abantu ukuthi bagcine imali ebhenki ngokuba amabhenki eZimbabwe ungafaka imali kawusayitholi njalo. Ungahambisa nje kumbe i-$1,000 ukuze uyihlanganise njalo uyithatha kone bhenki kuyakuthatha ungunaphakade. Uzachitshusa-chitsha usiya khona emabhenki lapho ungatholi lutho ngoba sekwafa phela amabhenki. Lizwe leli buswa kabe kakhulu iZANU-PF iqede du. Ngakho ke kulengozi enkulu eyokuthi abantu bagcine izimali ezindlini kodwa ke futhi ikhona ingozi lobubi bokuthi iye emabhenki. Yingakho abantu bona bese bagcina izimali ezindlini ngoba bese sabe ukuthi phela nxa isiye emabhenki kasayitholi. Ngakho abantu abazikhetheli ke ukuthi imali bayise emabhenki kumbe bayigcine ezindlini. Iyalahleka imali, iyathathwa imali yibhenki ungabe usayithola njalo.
Izehlakalo zamasotsha abamba inkunzi lagqekeza ezindlini zabantu ehlomile entshontsha imali zikhanya zisanda ezweni. Ungathini ngalokho?
Yekhona kunjalo siyabona kulamalanga kwande kakhulu ukuthi uthola bebutho beyibabebayo ababamba inkunzi. Kuveza kahle kamhlophe khona lokhu ukuthi umthetho udilikile kanti ke futhi ilizwe elifanele livikele abantu alisabavikele ngoba phela abantu bafanele bavikele ngamapholisa nabebutho labanye abaphethe ezomvikela. Nxa sekuyibo ababamba inkunzi abathathela abantu kubonisa ingozi enkulu kakhulu. Kuyadingeka ukuthi bakusukumele khona lokho abasemagunyeni yena basemandleni ukuze abantu bavikeleke. Ingozi enkulu leyo ngoba phela amasosha yi-alezikhali xa esebamba inkunzi kumisa kababantu. Ilizwe lelidi ukulungisiswa ngokuphangisa. Konke khona lokho esikubonayo kudalwa yipolitiki. Politiki nxa ingazange yalungiswa ezomnotho ngeke zilunge. Ezomnotho zingalunganga imali kayisoziye emabhenki. Inkunzi izabe ibanjwa abantu besebelwa imali zabo. Ngakho ke kasilungiseni ipolitiki ukuze kulunge konke ngendlela efaneleyo.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Abalamabhizimusi asathuthukayo sebecele uhulumende ukuthi abasize ngemali yokuqinisa amabhizimusi abo kusungulwa nje umnyaka omutsha ngoba bedonse nzima lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokutshabalala nje komnotho. Omunye wabosomabhizimusi laba ngumnumzana Alec Ndlovu yena othi bekungelula lonyaka.
Umnyaka lo esiwugqibayo ube ngumnyaka onzima kakhulu ekwenzeni ibhizinesi ngenxa yobhubhane lolo le-COVID-19 olwenze ukuthi kube lalokho okuthiwa yi-lockdown okubangele ukuthi ama-businesses avalwe. Abantu bayahlala phansi kusesatshelwa ukuthi kungamemetheka phela lelo gcikwane. So ukuvalwa kwama-businesses, ukuvalwa kwama-borders, ukuvalwa kwemisebenzi eminingi kakhulu kubangele ukubana abantu bahlale phansi. And lokho kwenze ukuthi ke ama-businesses amaningi alahlekelwe kakhulu, elahlekelwa inzuzo, elahlekelwa imali.
Ziyavulwa izikolo kunsukwana ezilandelayo. Ungathi ikhona yini imali?
Ziyavulwa izikolo baba ngeviki ezayo. Uhlupho olukhona yilo sibili lokuswela imali. Sananzelela ukuthi izikolo nxa zivula kuswelakala i-school fees, kuswelakala ama-uniforms, kuswelakala ingwalo. Lakho konke nje okunenginengi okuswelakala kulabanye abazabe begadiswa besiya izikolo ezingaphandle. So isikhathi esiyakiswa isikhathi esiswela ukubana abantu babe le mali. So i-challenge esihlangana layo sile mboni nganti abazali abaningi sizabe siyilo hlupho nolo lokubana sivela ukhefu futhi lalo ebelichitha imali lanxa singazange sijabule njengalokho esikujayeleyo.
Kuyini elifisa kwenziwe nguhulumende okungenza impilo zenu lamabhizimusi enu athuthuke?
Impilo yethu baba yeyame kakhulu ekwenzeni amabhizinisi and nxa umnyaka uzaqalisa esikukhangeleleyo ukubana sizakuba lamathuba angcono akusebenza lokuthi senze inzuzo, senze imali, senze iprofit engcono. Sikhangelele ukuthi ke uhulumende aqhubeke njengalokho sivela esikhathini lapho amabhizinisi akade evaliwe. Sikhangelele ukuthi uhulumende ahlanyele amaloan afake esingathi i-business support ngaphansi kogatsha lwe-ministry SMEs, okunjengokubana ke siphiwe ama-soft loans ukwenzela ukuthi abantu baqalise kabusha amabhizinisi ukwenzela ukuthi basebenze ngendlela eqondileyo ekhangelelwe ukuthi ke ama-businesses abo angaze awa kodwa aqhubekele phambili.
Umnumzana Alec Ndlovu ungusomabhizimusi. Uhulumende uke waphathisa amabhizimusi amancane ngemali lonyaka, kodwa iningi lithi ayilethanga mahluko leyo mali ngoba ibingcosana nje. Ibandla leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emolini kaBishop Desmond Tutu kulandela ukubhubha kwakhe ngesonto. Ututu uchonese leminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye 90. Uzabekwa ngomgqibelo. Nangu umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sikhala lemuli kaDesmond Tutu osichile usithi intaba idikikile ilanga litshonile. Ngalokho mahlabe Zulu sithi imuli yonke yeSouth Africa ayikhale ngethemba ngoba ubaba usebenzile njalo uNkulunkulu wamupha isikhathi eside, isikhathi esiningi abantu abahle abaphili abadala bathi isitshe esihle asidleli, kodwa siyabonga ubaba ufikise iminyaka 90 years, waba le 20 years ekuthiwa ibonus. Yikho ke siyakwazi ubaba edelwele amalungelo abantu, amalungelo ayinqaba. Siyakwazi mhlophe komunye umnyaka wathuka ngu-late president uMgabe, njengoba sisazi ukuthi ubaba uMgabe wayeziphatha njani. Wayesesatshwa ngamanye ama-president labantu bonke, kodwa ubaba umfundisi Bishop Desmond Tutu wamqonda amanqamu wathi hatshi bo, landela umbuso okhululekileyo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanta ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Abezanu PF labo bathi bakhala ndawonye lomteni kaTutu. Bathi ube ngumuntu ohloniphekayo obedume kakhulu ngokulwela amalungelo kaZulu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INewsday ithi ibandla leZanu PF liqhube ugetho lwalo lokudinga inkokheli yezabelo phakathi kwenxabanxoza enkulu izolo, amanye amalunga ekhala ngokuthi kube lokuqilibezela. Kodwa iKroniko ithi ukhetho lolu luqhutshwe kuhle kakhulu ngokuthula ngendlela ecacileyo esuthise amalunga eZanu PF amaningi. Izim Life ithi kule soja elibotshiweyo lisetheswa icala lokugwaza lokubulala umuntu ebhawa yalo ngelanga leKhisimusi eStone Ridge. Umsolwa weDington Machaka ubikwa ebulele uJohnson Mungwevu ngemva kokuba uMungwevu embuzile ukuthi kungani ethengisa utshwala obutshisayo. Yo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Balaleli labasakazi sanibonani njani? Yezu uhlungu ngehlelo osoluthathwa nguhulumende wethu kaKhesi lolu. Olokuthi kuthi ama-passport etshintshwa futhi. Ungaya kwelinye ilizwe. Kumbe njengeGoli uyathola basebenzisa impassport awabo abaqala baplana bewanika abantu ukuthi vele apermanent alungile. Thina wethu sokuhlala kuyifeki, imali yifeki, kwaqala kwabala amadola, kwabuya amaberia checki, kathesi kula mabhondi, amanye amazwi wami ngemali yayo efana nayo. So kathesi sinamapassport osokuthiwa serongo sokufuna ukuqaliswa amanye. So abantu abathatha amapassport ngoDisemba. Bale 1 year, ku 10 years, in 9 years yonke kumbe i-7 years izohamba mara nje kodwa 2023 ayexpire, i-7 isihambe mara sukhiphe enye imali futhi. Kanti bekunani ukuthi ayekele amapassport laba abavele belawo etshintsheni uhlelo kulaba kade bengakathathi, kulaba kade vele belawo abayekeli bekhontinye ngawabo nalana ezefika ebangela ukuthi ayexpire kwesebekhona beyathatha amanye nxa engumuntu olothando labantu ozwela abantu. Kodwa nje indlela ukuthi ungani kukhuthuzwa abantu kunzima lokhu shuwa. Heyi angazi kakasixoleli uhulumende loku kakasixolele shuwa. Sizaphephela emazweni ize siphelele khona sonke sibalekele i-corruption ekhona eZimbabwe. Shuwa 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 kunzima lokhu.
Balibonani basakazi bakastudio 7, ngiyalibingelela. Igama lami ngingobambanani Dube, ngikhuluma ngiseZimbabwe. Ngiyalibingelela ngamafitshane lonke basakazi bakastudio 7. Ngibingelela ubaba uNtungameli Nkomo labanye nje bonke khona ngapho. Ngibese ngibingelela unkosikazi wami yena engusibo nkosi Ndlovu. Ngibingelele labantwana abami uRuth, uBlessing loPresence. Ngibe sengibingelela umama onzalayo uQobo yena ekhonapha kulona leli eZimbabwe. Ngibe sengibingelela ubaba onzalayo yena eselizweni leSouth Africa igama lakhe kuthiwa nguNelson Dube. Ngibe sengibingelela izihlobo zikankosikazi wami. Ngibingelele umamazala wami yena igama lakhe enguSibusiso Ndlovu. Ngibe sengibingelela lo mamazala omdala yena ekhona ngapho elizweni le America kuthiwa nguJuliet Ndlovu. Ngibingelela laye laloba engangazi, hayi isikhathi siza sizahlangana ukuthi hey indaba ezezikolo ziyahlupha lezi, kuthiwa imfundo iyakha isizwe. Nami ngisesikolo kodwa uma ngiqeda isikolo hayi yonke into izalunga. Ngibe sengibingelela lo malume kankosikazi yena engu-Innocent Ndlovu eselizweni laseBritain. Ngiyababingelela labanye bonke engikhohlwa ukuba bingelela abafowethu bengangizondeli bakithi. Ngiyababingelela bonke. Igama futhi ngubambanani Dube, lisale kahle zihlobo zami.
Kumagumbamani omhlaba, kumagumbamani omhlaba zithi sizofika Mthwakazi. Vuka vuka uyidade isikhathi kusonalesa sikwesinye sanibonani kuzo zonke indawo. Sibonge kakhulu kubaphathi beStudio 7 abayibona indlebe namehlo ethu. Obingelelayo kungusteni Dube ekhaya ngisekhini kukwadi 12. Mbonga kakhulu ukuthola leli thuba lokuthi ngike ngithi kancane nje ngenkosi yokujabulisa umoya wami ngosuku lwanamhlanje. Okuzindaba ezimnandi ma ngabe kuyukuthi imithetho izodlala indima yawo ngendlela eqondileyo. Kuyajabulisa ukuthola imilayezo othi yona Obhedi Mpofu sekuthiwe amahola angama-24 ukuthi aphume kulelo plaza kade sefuna ukuliqhwaga. Injalo-ke izano ma uyu ngathi ucabanga kancane izokusebenzisa ikusebenzisa ithethe kuqeda ukuphosela phana njengamafinga. Ngithi kulaba ababone ukuthi time yokuthi bamkhafule benze kahle, sengathi laba kade besazokwenza ukufana nokwakhe bangavele bami ukuhlukumeza abantu emathebeleleni babanikeza indawo yabo. Hamba kahle Obhedi Mpofu, singabe nokusiza ngami ngabe vele uvele uthuthele umuzi wakho emathebeleleni ndiyobakha khona le Harare ngoba kithi awusengumuntu.
Sanibonani balaleli, sanibonani basakazi abahle. salibonani mthokazi omuhle linjani okhuluma ngochama ebulilima east bantu bakithi bantu bemathebeleleni bantu besindebeleni bantu besikhalangeni mavenda asifundeni ukuthandana asihambiseni ukuthandana phambili lizabona izinto zethu zisiqonda zisilungela asithandaneni asizwaneneni asifakeni uthando phambili sizwane njengabethabi bayezwana singakhangelelalani phansi asithandaneni bantu bakomthwakazi asibeni lento engeyethu iMRP ayibe yiphathi yethu asiyekeleni ukusapota amaphathi eMpumalanga asizisapoteni njalo bantu bakithi kambe sizafa abantwana bethu sibachiya behola umumbu njengakhona kusikwenza ukuholisa umumbu abantu sebephilele umumbu sifuna imisebenzi sifuna abantwana baqhatshe abantwana bethu baqhatshe sifuna imisebenzi hayi umumbu ngiyabonga
ngichukuthi bakithi siyacela futhi siyancenga sesilimile thina singabalimi base-antelope sifakile ingqoloyi imali kasiyiphiwanga kufuneka imali yokuthi sithenge ifertilizer emhlophe kufuneka imali yokuthi sithenge umuthi wokhula sithenge umuthi wezibungu umumbu wethu uyaphuka so siza kwenza njani sitsho ukuthi akele sitelele abantu thina phela kakula muntu esingakhuluma layo ngoba yona i-depot yethu ayikasiteli lutho ukuthi kathi sifakile nje singaphiwa imali okubamba imali kuyini
bantu bakithi linjani lonke lapho kwisitudio 7 abalimi besitudio 7 le-intatheli zindaba zethu obingelelayo ngu-TP Ncube laphana bantu bakithi kulo munye ubhuti ngiyamuzwa nje emalangeni laphana esithi khona isitudio 7 yabandlula ithatha abantu be-plumtree nje esikhalangeni isitudio 7 ayithathi bantu be-plumtree nje kuphela ikhethi futhi njalo sibaningi kakhulu uma kuthi ulalela indaba from emagrupini bobheka ukuthi igroup i-1 labantu abayi 200 something ucabanga ukuthi amagroup esitudio 7 amaningi kanjani akhona ubuzucabanga abantu abalelela indaba from kuredio ukuthi bangayo so siyacela ukuthi lingakhulumi kanje madoda sibaningi kakhulu abantu abalelela esitudio 7 ngiyabonga
abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe iReuters ithi inkantolo yeSupreme Court kwele Gambia isilahle isicelo samabandla aphikisayo esokuthi yesule impumela yokhetho olusanda kwedlula lapho kunqobe khona umongameli Adama Barrow. I-AP ithi kufe abantu abangamatshumi phose amane 38 kwele Sudan izolo kungozi yokudilikelwa umgodi singene kudaba lwemelika amapolisa eDenver esabelweni seColorado athi aphakathi kokuphenya udaba lomunye owesilisa ovuke ubhova ngomvulo wadubula abantu abane bafa kuleli dolobho njalo walimaza abathathu umsolwa ube ngowesihlanu ukufela kulesi sehlakalo ngemva kokudutshulwa ngamapholisa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Pazen utshele intatheli zindaba ukuthi basadingisisa ukuba kahle kahle kungani umsolwa enze isiga esinje. Ukudutshulwa lokubulawa kwabantu mahlayana eMelika kubhahile ngoba impopo itholakala kalula. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Khanyisani Ncube.
Isehlakalo esenzeke eDenver laphana eColorado yisehlakalo esethusayo esishwaqisa esihlasimulisa umzimba okwamagama. Ungasibukisisa uzwisisa ngcono ukuthi nxa kuthiwa umbhobho yinkafula kufa ukhulunywa ngani, asonto yokudlalela duze kwayo yinto engasiqeda isibhubhise sonke ngesikhashanyana esingasho lutho ngokuphazima kweliso kusale abantu kuluwaca befile phansi. Nxa uqathanisa lezi khali ezifana lengqamu uzazwisisa ukuthi umbhobho uyingozi enkulu esabisayo. Ungakhangelisisa futhi khona ngale endaweni yaseColorado bengikhangele lapha izivalo zenhlanganiso ebizwa ngokuthi Gun Violence Archive, uzathola ukuthi sona lesi bekuyisehlakalo sesi-13 ngawonalo unyaka ka-2021. Ubusubukisisa futhi yona i-America yonke jikelele, uzathola ukuthi ngokwezibalo kubaliswa ukuthi sokulezehlakalo ezifika 700 lapho abantu kusehlakalo esisodwa abavulela ngenhlamvu kufe abantu abaningi okwamagama.
Lu ngaqedwa njani udlakela lwemibhobho loluNcube?
Okokuqala, ungabuza bonke abantu abafuna ukuthi baphathe imbhobho abavela etshatshalazini. Iningi labo bathi bona badinga ukuthi baphathe imbhobho ngesizathu sokuthi badinga ukuthi bazivikele. Indaba yokuthi abantu bavikeleke yinto esitholakala ngisho la ku-constitution yelizwe, ngoba i-security noma ngithi ukuphepha ukuvikeleka komuntu kuyinto eqakatheke kakhulu emphakathini. Mina bengizacebisa ukuthi kudingeka ukuthi uhulumende aqinise ngokwezokuphepha ukwenzela ukuthi abantu bazizwe bevikelekile, abantu bazizwe bephephile. Nxa abantu bengazizwa bevikelekile bephephile, isidingo sokuthi bayefunana lemibhobho abaningi bakhona abasoze bebe laso. Siyakuzwisisa futhi ngiyakuzwisisa mina Mathupa ukuthi kwesinye isikhathi bakhona abanye abantu ngenise benzi langezimo abaphila phakathi kwazo. Kuba lasi sizathu noma kuba lezi zathu ezenza ukuthi kudingeke ukuthi baphathe imibhobho. Imibhobho ingaphathwa ngamaphoyisa noma ingaphathwa ngamasosha kuphela, kodwa nabo baphinde bayiphathe imibhobho. Izimo zakhona kuyabe kudingeka ukuthi mazizabukisiswa udalwe imithetho ezoba very strict eqinileyo ukwenzela ukuthi imibhobho le ingaweli ezandleni ezingafanelanga. Siyakuzwisisa lokhuyana. Then okunye okujwayele ukuhlupha umsakazi yikuthi uthola ukuthi abantu abavele bevulele ngenhlamvu ezikhathini eziningi kuyabe kungabantu ababele zimo ezibucayi. Uthole ukuthi abantu banamastresi, istresi phela emhlabeni lo esiphila kuwo zibangelwa izinto eziningi kakhulu. So kuyabe kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abazithola besesimweni lapho abalama stresses khona bayebonana labona laba abasebenza ngezimo ezifana lazo nalezo. Into esikhuluma ngayo lapha sikhuluma ngaloko kuthiwa yi-counseling phecelezi, ukwenzela ukuthi bancediswe.
Umnumzana Khanyisani Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siqoxela eseNew York khonapha eMelika. Kunjalo nje owake waba ngusenator weNevada njalo wakhokhela ibandla lamademokrats kudale lesenethi umnumzana Harry Reid kasekho. URid ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyankalombili lambili 82. Umkakhe uthi ubulawe ngomkhuhlane wemvukuzane. Umnumzana Reid waba lilunga lephalamende okweminyaka engamachumi amathathu kusukela ngomnyaka ka-1987 wazotshiya umsebenzi ngo-2017. wadlala indima enkulu ekupasiseni imithetho yebandla lakhe ebalulekileyo egoqela owezempilakahle owapasiswa ngesikhathi sikamongameli Barack Obama we-Affordable Care Act owaziwa kakhulu ngokuthi yi-Obamacare. Siziphethe ngebezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu lambili 32 nge-COVID-19 izolo. Amapolisa axwayisa uZulu ukuthi atshiyane lokugcina imali enengi ezindlini kulandela ukubanjwa inkunzi komunye osomabhizimusi olahlekelwe yi-$45,000. Ibandla le-MDC Alliance lithumela amazwi entuduzo emolini ka-Archbishop Desmond Tutu. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.